Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe.
Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela, bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe.
Gambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo.
Kufanele uqale ukukhangela udaba olwe-delimitation okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele kadalala ngokutshabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela amahlayana kwentengo, abafelokazi labesifazane abakhusela izimuli bezimele yibo abathwele nzima kakhulu ngokuphinduweyo kaningi nengi.
Ukuphelisa abantu abaningi kwabakathathi nezinti andifana umasuma kathathi nezinti andiphuma ngokuthela ukudla okungakho ozathi akwakhi mzimba ukudla nje kuzakha abantu umntu nje uthwala njalo.
Iqembu lomdumo we-reggae ele-UB40 liselizweni uzokwethulela abalandeli balo umculo wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu. Asambeni.
Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi ibandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho kwezinye izigaba zelizwe. Esigabeni seNkayi South kulabanye abakhethwe ukumela ibandla kukhetho lokudinga amakhansila asebezithola bezancintisa ezigabeni abangavoti khona. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebelele North, umnumzana Jabulani Hadebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwe-delimitation luphazamise ama-candidates ethu atholakala ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28. Ama-candidates lawa avela ku-ward 22, ward 17, lo-ward 28 kutholakala ukuthi sebe yingxenye ka-ward 16, lo-ward 30. So okutsho ukuthi kuzamele kwenziwe uhlelo kabutsha ku-ward 17, ward 22, ward 28, ward 30, lo ward 16.
Manje lizathatha amanyathelo bani?
Ngolwesibili, Tuesday 30 May, siza kuba lomhlangano omkhulu eChange Grounds ku ward 30. Lapho isizakhetha khona icandidate yethu ezamela u ward 30 kukhetho oluzayo. Lokho kuzenziwa kuhlanganiswa lalabo bonke abavotela eHompane Primary School leHompane Secondary. Ngenxa yokuthi Hompane Primary School leHompane Secondary seziyingxenye ka ward 30. Ukukhuthazayo ukuthi abantu baregister ngobuningi babo ikakhulu abatsha ngoba yibo abaaffected ngombuso weZanu PF. Akusela msebenzi. Uzathola ukuthi bonke abantu abazelwe ngo-1980 ngomnyaka lowu ka-2023 sebele 43 years. 43 years umuntu akaze asebenze. 43 years umuntu akaze abone into okuthiwa yi-payslip. 43 years umuntu sefikise iminyaka yokuthi athole impensheni kodwa akaze asebenze. Kumele abantu bakithi bakhankase kungela dlakela. Bakhankase kungela otshaya omunye, bakhankase kungela ozalinyazelwa impahla zakhe ngenxa yombangazwe. Kungabi lo yedwa nje ozalimala elimalela ipolitics. Ngesonto Sunday 28 May siza kuba lomhlangano omkhulu eGonye ward 28, lapho okuzabe kuhlangene khona bonke abavotela eGonye lasetoho secondary school abaku ward 128 ukuthi bazokhetha abanguye abakhangelele ukuthi abamele ekhansilini ngokhetho oluzayo. Then ngomvulo Monday 29 May sizakuba lomhlangano omkhulu emkhonyeni kuHard 16 lapho okuyikho esizakhetha khona icandidate eyiyo ezasimela kuHard 16. UHard 16 usehlanganiswe lemanomano bonke abavotela emanomano kade bekuHard 28 kodwa okakhathesi sebetholakala sebekuHard 16. So ukuthi ukuthi ade bengama candidates but bevotela emanomano kumele babuye emkhonyeni kuHard 16 bezohlangana lalabo kade sekhethiwe kuHard 16 ukwenzela ukuthi sikhethe onguye oyedwa ozamela ibandla lethu le Citizens Coalition for Change ekhansilini kuHard 16.
Wona umkhankaso uhamba njani esigabeni senu khona ngapha?
Umkhankaso uhamba kuhle kodwa engikukhuthazayo ngemva kwecandidate selection yikuthi abantu bakithi bamanyane babambane babe nyandalinye ngoba istruggle lesi esikiso ayisiso somuntu onguye ofisa ukuba ngukansila kumbe onguye ofisa ukuba ngumember of parliament kumbe onguye ofisa ukuba ngumongameli welizwe kodwa istruggle lesi ngesabantu bonke beZimbabwe asebe thwele nzima njalo behlupheka ngaphansi kombuso wencindezelo owezanu PF. Ward 22 uzahlangana kosikhonzile eKatasa Business Center ngeTuesday 30 May. Kuthi uward 17 bahlangana esesemba clinic ngeTuesday 30 May. Izikhathi zonke zokuhlangana kumaward aqanjiweyo ngu-11 o'clock.
Lo ke ngumsekelo kaMgcini Sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathupelele North uMnumzana Jabulani Hadebe obekhuluma leStudio 7 esenkayi. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe kunye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhuthaza uZulu ukuthi ayihlola uluhlu lwabavoti iVoters Roll lona oluzavulwa ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu lweviki ezayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu loZulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olweVoters Roll.
IVoters Roll iqathe kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekuthi ukhethweni singala iVoters
Roll. Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolugwalo
njengoba bathi kumbe kule system enja ethi umuntu ule polling station eyodwa so ungabe kwenzekele ukuthi uyabujintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni enja kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi bayecheck-a amabizo abo kuVoters Roll.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patterson Qaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Bafanele uqale ukukhangela udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa kuthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe iward okanye iconstituency yikho fanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe Voters Roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le Citizens Coalition for Change unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola iVoters Roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumba besiba lama centers nje ambalwa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings ukulutshwani esingabe sikuzwile.
UMnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla lezanu PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente la ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola loluluhlu.
La delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu yokusebenzela kwabo especially nxa bengena kuma constituents be campaign, so sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abez Zek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olevoters roll. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwela amalungelo abesifazane bathi lanxa abantu abaningi bethwele gadalala ngokuthabalala kwedola leZimbabwe okubangela ukukhwela mahlayana kokudla laphose yonke impahla, abafelokazi labesifazana abakhusela izimuli bezimele bona basemzimeni esibi kakhulu. Intengo yento zonke ezigoqela izimqoka empilweni kaZulu ikhwelile kuleviki kulandela ukuhloka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Emkambo wensitha idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine, i-4,000 Zimbabwe dollars. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane e-Women of Zimbabwe Arise, uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Ezomthetho ziphathalele ziyele ngesuba yazi inkomo leyana uchazele ukuthi isibhakalele isithuba evusa ngemvakama ngamadoda yesiye uvuka yikhono ngeZimbabwe. Kodwa nanke abagxize ekuthakala ngoba wena kubahluphi aZimbabwe nxa ezomthetho ziphathalele zingasebenzi zisebenzela nalabo abalihlekanyana elibusayo elithuthayo imajority lamba anize siya ekhetheni siyananzela ithona benxa kulanjwa kuthi avuya-ke bamele ukuthi babuye ezigabeni bayenga abantu ngokudla over 3 days ke 4 days yasibabona hambe phiwa kathi sinje zikhuluma elayinini khona babephiwa ama-DEDs ithi sichitheziishiya ngomama abangu-20 izawashintsha ngaphi nale. So siyananza ukuthi nxa ezomlethu zibhazelele zingekho zingasebenzi zikuhle bona yikho bathola khona amathuba okuthi abanyindezele abantu abathi bahambe khongozela khona kuthintakaleni ezilingi olelelisu seZimbabwe angeqhinisiye i-economy asina akwakhe ukuthi bala sesivula amaphedi ngasifake endleleni ethu i-UST ethi mbali ngokufa kwezomnotho.
Yebo, kunzima ebantwini abaningi, kodwa nxa sesikhangela abesifazana, sikhangele abafelokazi, sikhangele omama abakhusela izimuli bebodwa esingathi ngama-single mothers, bona badonsa njani emumeni onje?
Ungananzela ukuthi nxa vele into zingamanga kuhle zingumazonze omama balokuhlukumeza kakhulu baba-vulnerable kwi-situation. Kodwa ngiyakhangela okwenza khona lokho okubi futhi asina indlela zokuthi uhulumende uyabancedisa esingathi ngama-social professional safety net akula kasebenzi i-social welfare ayisebenzi. So laba abantu nje ikhuphele ukuthi abantu abaningi badla kathathu ngeviki and vama uma sikhuma kathathu ngeviki abesikhuluma ngokuthi wena ukudla okungakho okungathi akwakhi imizimba ikudla nje kuzekha abantu umntu zitshwala njalo umntu zitshwala le mbhida yayisitya khona ngitholakale ngoba ezingadini amanzi kawakho asisaleli. So impilo yomuntu esifazane eZimbabwe ikakhulukazi eyi-single parent even lalaba esithi bayendile kunzima kakhulu ukuthi ube umuntu etafuleni and then khona kuzakuba kunzima kakhulukazi ngoba sikhangele ukuthi ngapha e-South Africa iminingi eliphephela khona i-operation didula uyabajijula anti sikhuluma nje bamhlaka 1 June badentela bajijula amazimbabweni and sesibabonile abantu abaningiabantwana abaningi ade besegoli abantwana ngathi egoli ade besizizimindala sebebuyile abanye bahle babuya ngo-December kababuyelana. So lapha nje ukuthi abantu baphila ngomusa wengozi eZimbabwe kuyokathesi asikazi sibe naye angikwathi ngaqathanisa langazo this is the worst situation u-analyza kwami nangokubona kwami ngokhulumisana labantu ukuqisana labo isimo esikhona kathesi iZimbabwe sizi kakhulukazi.
Kukhona yini ongakuxwayisa uhulumende angakwenza ukuze abesifazana bathole ukukhuselwa?
Uhulumende weZimbabwe nxa engakunanzelela esihlala sikhuluma ngakho ukuthi wena nxa into zinzima elizweni nxa ezomnetho zingahambi kahle nxa abantu bengasebenzi ananzelele abakusele khulile omama izalo kazendandana akakwenzi khona lokho ngakhangela izindlu lamaphutha protocol i-section 15 and 24 ophuma ngokuthi women in distress should access i-social protection services akukho izindaba khona lokho into kakusebenzi akukho.
Lo ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise iwoza. Ugatsha lwe social welfare lona luthi lwenza konke olukwenelisayo ukukhusela abaswelayo. Ngesikhangele eziphuthumayo uzivela kumaphephandaba atshiyeneyo, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yezindaba ezimpapers edinda amaphepha agoqela Electronic Sunday News, Umthunywa lamanye kunye lezinye izisebenzi zalinkampani zikhalele umsebenzi ngenxa yeholo elincinyane. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi owayengumkamnumzana Morgan Tsvangirai u-Elizabeth useguqule indlu ekamnumzana Tsvangirai ayakhelwa nguhulumende yaba ngeyokuhlala okwensuku ezilutshwana kwababhadalayo kumbe iloji ngesilungu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, siyabonga kakhulu imisakazo elisenzela yona imihla ngemihla. Nami nginokunye nje ngithanda ukugcizelela ukuthi kathi abantu abamnyama waye imbuso yabusiwa lucuku kanje, but nawo umphakathi umuntu uyakhalela ukuvotelwa, simvotele simfake kodwa kuphuma kasafuni. Uthola ukuthi into zonke uyabe zibona naye ukuthi azimsebenzeli kahle, kazisebenzela abantu ngendlela abantu bakhononda lapha lapha, kodwa umuntu ayalile bambelele ebebhizi ngokwakhe engacabangela abanye abantu baphila njani. Akula mazi, akula magetsi, akulana, abantu bahlupheka ezikolo, akula ma-resources okufunda, amatitshala amali okubhadala izisebenzi ziyakhala indawo yonke ezibhedlela kula mithi, but umuntu eyale lokhu ethi yena kurayithi. Kambe yini le isho abafowethu? Hhayi, usinokudedelwana bakithi, abakenikeza omunye laye kazame sibonte ukuhamba kanjani. Kambe thina sesiyahlala singabantu abaphephele emazweni njalo nje, kuyoze kube nini, mizethu sihlale nini?
Livuka njani, livuka njani, livuka njani bantu bakithi ngapho, bantu pelupane emalunku. Ivoswa yimi usobhukeni uhlanhla Mahlangu seButswana Francis Town lapha. Ngithi livuka njani lonke ezindawo ngezindawo. Ekhaya lapho ngivusa umama uNhlanhla, lo nkomo RJ, lo Manondo lapho, lo Malungisa Mthulisi uPaul Ngwenya, lo Jabulani Ngwenya, lo Ndevula laphana Africa Chuma. Sivotanini bantu, lisazise lati ngapho. Gakamemezele yini uPresident, lisitshele phela sizovota. Ngithi ngiyabonga lo babe shawini ngale kondani. Ngithi mdala njani nyawuthi ngapho, zabe ngizokubona mdala wami. Ngithi ngiyabonga inkosi kusise.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela, siyabingelela enkundleni enkulu basakazi, siyabonga. Lami ngiyalulela elikababa lo oqala ukungena mpela maku Paula. Abantu mabangadonsi isikhathi esithi, abantu mabadlale ama-record azasheshalaleleke. Imzuzu ayibe ngamashumi ayisithupha, maybe le mzuzu engamashumi amathathu umuntu edlala la ukuze lathi kulalele. Makungadlalwa abantu bephindaphinda, kulo mama ohleze edlalwe phindaphindwa la angimazi, ohleze ekhuluma nge-CCC kakhulu vele, umlandeli wayo ngiyamuzwa noma ekhuluma lo ukuthi umlandeli wayo uyahlala one day kusasa uvuke khona kathi thine yethu imbono alidlali injani, ayizwakali yini bantu be-Studio 7? Ngiyabuza mina ngigodla mnyama mahlaba ithola mafuza afulele eflag buscopa esihlala tyani ku-ward 11. Yes, yimi engikhulumayo uJogonia umzulu katwesela lo Matiya nguye lo okhulumayo la. So ngicela lami lidlale leyami le record, ngizwakale lami ngibeke umbono wami. Please bantu beZimbabwe, ngiyalicela lonke emagumbini abanomhlaba lapha elikhona, asivoteleni MDC i-CCC leyo iyodumuleka kaChamisa Beluqobolwa. Yikuthi mina ngiyena umuntu wepolitiki, vele ipolitiki anginandaba layo. Mina kodwa mvoti, why ngingavoti? Kathi ngiyabe mvotela ini, ngivotela bani? Imigwaqo ifile. Bhekana umgwaqo osuka eBybridge usiyafika eBulawayo, ufile kuye umgwaqo ofaka imali. Iboda liyane laphayana eBybridge yiyo efaka imali, iboda enkulu ukudlula umhlaba wonke jikelele. ngiyabingelela ngazi umhlabo lamazwa mangaka ifode ehloniphekayo bathi kufile lo mgwaqo ngona kufile thathi harale wathi blood warale hayi super ichukela ngusigudi sinayisi amen
awubalalela bahle abasakazi bethu ntunkamili bonke nje uChris oGibbs onkoprexedis ake ndibingelele ngothando oluhle ngendaba isikhiphela zona hayi siyabusiseka ngendaba isinikezo zona bakithe zama sisabalwa ngazi ukuthi kanti inkinga yini lama ikibalo yami emoyeni ayikizwakale phela emoyeni yona le ngiyacela izwakale emoyeni shuwa hayi isicelo sibi lami kizwakale emoyeni liyazi ukuthi thina abantu bethu please sithwele nzima sigayidwe iganga lonke silamagada abasigayidile iganga lonke akumangalisi ukuthi libone kungani bayaphuza ukuthi bekhiphe besibehlale bekhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu besabela ukuthi abanye bakhona bengathathwa abanye benzwe noma yini asibekeni izibindi kuphela sihlaleni silindile ukuthi kuzayenzakala kuyini ibandla le-triple-C likhulu bonke abantu abalikhangelayo vela abalashukana nobalesabela kuphela sizaziphambanisa thina ngokuthi singani sisuka sibe lamanye amabala obandlululo lwethu ukuthi ye likhokhelwa nguchamisi Shona nxa kungenzeka asivoteni lelo Shona sibone indlela lo ngelinye ishona elifana lawona lanamanye yini kumbeleli ngelehlukileyo engceleli lehlukile bantu benkosi kungaba ngcono
emsakazweni ka-studio 7 sanibona ngingabe ngisapholisa amaseko bakwethu vele ngikwatile nganuni wabo ngikwatiswa yile nto kahulumeni noma ngithi ezan pf le nto abayenzile imihlola okukhombisa khona ukuthi izwe liyabehlula ngeke futhi izwe izwe lethu livuke lisasengaphansi kombuso walabani laba awu ngeke basenzela imihlola bakhipha abantu ngoshwele emajele bekhipha amakhehla amapostoli abo lawa lokhungani omadzibaba laba baganisa ingane zina-9 years namhlanje bajika babakhipha hayi imihlola le amakhehla amadala sibabonile lapha beba-interviewa uyazi bebahlaba ngembuzo umuntu uyakhuluma ukuthi wangena ejele ngecala lokurap abuye futhi bambuze ukuthi ingane le yayingakanani athi yayina-9 omunye uthi na-8 kodwa namhlanje uhulumeni kamnangagwa ubone kungcono ukuthi abakhiphe labantu laba hayi sis man sis hayi leli zwe libuswa zinyoni hayi libuswa zinyoni ngempela yini into engalunga kodwa ezimbago makunje bekhipha amakhehla abantu abarephile bayeke ukukhipha abantu abalwela umzabalazo sikhuluma nge-MRP9 iphakathi ejele ngibona abantu okufanele ngabakhishwa ngoba lwela into ephilayo nabo job zikhala baphakathi olokungana ungarivume baphakathi kukhona abanye abantu bakithi ade bevumelana nenduna yabo bababopha baphakathi abantu abadala amakhehla ke la kodwa kuyokhululwa abantu nje hayi abadlwenguli ayihlulekile le nto lesisi
ye bantu bezanupf hayi sesilizwile sibili lina hayi liyakhuluma siyabona babugawule kulezi nsuku bathule kodwa bakhulumela izisu zabo phela abatwa babo ukuthi besula awuyakwazi nxa usendaweni yakho vele ngeke ukhulumele omunye umuntu ngeke ukhulumele omunye umuntu uthe urayithi wena ukwazi ukuthi endaweni yakho uyasutha hayi so silikhangele uyabuya ukhetha madoda umfana omncane uyangena umfana uyangena umfana madoda vele ngaze lenzeni kathi esikuyo ngoba vele sonke sesilivulela amehlo sesilivulela amehlo sesifuna umfana omncane engena embusweni thatha umbuso ngodina hhayi hambani lehlala phansi badala kwehlulo kwenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Abalandeli bomculo we-rock baphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukaTina Turner yena obhubhe eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83. UTina Turner ubesazakala umhlaba wonke jikelele ubhubhele endlini yakhe eSwitzerland. Kolunye njalo udaba lwezomculo iqembu leBhilithani elazakala ngomculo werege ele-UB40 lifike eZimbabwe izolo njalo likhangelelwe ukucula emkhosini wokunanza usuku lwe-Africa Day kusasa enkundleni ye-Old Hararian Sports Club andubana lethekelele amanye amazwe aseSouthern Africa. Iqembu leli elikhokhelwa ngumculi u-Ali Campbell libikwa lilethwe yinkampani yengoma neHosho Promotions njalo lagcina ukuhlabela eZimbabwe lapho elithakazelelwa ngabaningi ngama-1980. abakhangalelwe ukuxhasa leli qembu bagoqela abaculi beZimbabwe uSilent Ngo, Josh Ashley, Mimi Tarukwana lo DJ Chiweta. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxe lo Silent Ngo wasethulela udaba olulandelayo. Cheerio,
cheerio, baby. Cheerio, cheerio, baby. Don't you know I love you? Umculi uSilent Ngo yena othi uthatha izinzo lakhe kwelikayise owayengunqobizitha uthi yena labanye bazaxhasa i-UB40
bazephuthuma ongarabian I'll be one of the performers of the opening acts we're going to play before them, others as well, Mimi Torukwana and Josh and me and DJ Chiweta.
USilent Ngo uthi lanxa engosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili i-28 uyayazi i-UB40.
Umamamozo big fan. She is a big fan actually of UB40 and I grew up on songs like We Are Big Line.
USilent Ngo usichasisela ngengoma zakhe azaziqhonsa kulo mkhosi ezigoqela ethi umuhle.
There's also new compositions that music that I've been working on since releasing the album, so I'm going to play more of the new stuff.
Iningi likhangelele ukuyazithokozisa kumbuthano walamuhla owe-UB40 njalo iningi lilokhe lithakazelela umculo othi I've Got You Babe. Ngiyimele iStudio 7 ngikho lapha eWashington. Igama lami ngingusithandekile Mhlanga. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's all. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
UB40 isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye inhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungaqoqi kuhle uhlelo lokwaba izigaba olwe-delimitation sokubangele ukuthi bandla le-CCC liqale kakutsha uhlelo lokukhetha abazancintisa kwezinye izigaba. Kambe baningi na abaza kuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll oluzavulwa ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.